VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 6 Ncwabakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usecabanga ukucanda umthetho ophathelane lezamandla kagetsi weNational Renewable Energy Policy ozanceda ukuba ilizwe lenelise ukuqala umsebenzi wamandla elanga awesola. Uhulumende usecele amanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise izalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezinhlanu ngokudla. Uhlangothi lukahulumende weMelika lwe-United States Agency for International Development lwazise ukuba solubeke eceleni izigidi ezingamashumi amane lanhlanu i-$45 million yokuphathisa ukuthengela abantu basemaphandleni ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usevumele ukuba kulinywe izidakamizwa zohlobo lwembanje ezisetshenziswa ukwelapha emizameni yokuthuthukisa umnotho welizwe. Lesi saziso uhulumende abika ukuba uzasethula kunsukwana ezilandelayo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo bakahulumende lekhabhinethi, umphathi ntambo ozokwethula kwemibiko uNkosikazi Monica Mtswangwa uthi isilimo sembanje lesi sizancedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Cabinet considered and approved the proposal on the production of industrial hemp in Zimbabwe.
Uhulumende usebeke umthetho wokuba kulinywe imbanje. Uhlelo lolu lubikwe ngumphathi ntambo wezamabhizimusi lamafekithali. Umhlobo wembanje lezi uzancika kube lamaphepha unceda ekulungiseni impahla zokulima lamafutha okuhamba.
UMtswangwa ubike ukuba imbanje lezi zizanceda ukulungisa amafutha emota wona afela elizweni, ethi kuzanceda ilizwe ukuthi lithole imali yakwamanye amazwe langezinye izilimo ezinjengochinda.
The crop can be a good substitute to the leading export crop, tobacco, which is currently...
Isilimo lesi sizanceda ukuba kuthengiswe phandle kwelizwe ngenxa yokuvimbelwa kwegwayi eselivimbelwa kwamanye amazwe ngenxa yokuphambanisa impilakahle yabantu.
UMtswangwa ubike ukuba eZimbabwe lilomthetho we-Statutory Instrument 62 ka-2018 ovumela ukulinywa kwembanje esetshenziswa kwezempilakahle. Ngakho ke sithi ukulinywa kwembanje zohlobo lwehempu kuzenziwa phansi kwalomthetho. Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Jenisani Nkutukagwa uthe uhlelo lukahulumende lolu luza kuba nzima ukwenza.
Bame kumele lidingisiswe. Okwakuqala imbanje esikhuluma ngazo lezi nsango lezi asolutho oluphongubanjwa lubhenywa. Okwesibili, yiwaphi amazwe azafuna ukudinga khonoku? Siyakwazi ukuthi ama-Americans bale program yabo ngale kubo Latin America eyokuvalisa ukuhamba kwento ezinjengazonezo. Siyakwazi njalo ukuthi eGoli bale protocol yabo ekhangela into ezinjengazonezo. Ngingazi ukuthi amazwe azaqala ukuthenga lokho iwaphi, owakathesi ngatsho njalo.
Kusenjalo, uhulumende ubike njalo ukuba umkhosi walonyaka wokhumbula amaqhawe uzakwenziwa phansi kwendimba ethi lest we forget, singakhohlwa. Kolunye udaba abasakhulayo bebandla le-MDC bathi uhulumende uzama ukwethusela abaleli bandla ukuba bangatshengiseli. Lokhu kuza ngemva kwamazwi kankosikazi Opha Mtshinkuri awukuthi leli bandla yilo elenza ukuba kufe abantu ekutshengiseleni okwenzakala ngozibandlela. UMnumzana Stephen Chuma, isikhulumeli sebandla ku-MDC, uchasise ngalokhu.
Asithokoze ngenkulumo ka-Opha Mtshinkuri othi kulesi sandla ubulawa kwabantu abangela ngozibandlela. Siyazi ukuba bayethuka ngendlela esesilungisele ngayo ukutshengisela ukuze wazivalele ukwenza lokhu. Kodwa njenge-MTC Youth Assembly siza kume siwalindele.
Kusenjalo umthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje walayele abahlanu abalelwa amalungelo abantu ababotshwa ngenyanga edluleyo befithisa icala lokuzama ukugenqula uhulumende ukuba bangatholi omakhalekhukhwini babo. Usithi kumele baqale bamelele uhulumende acubungile udaba lwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Uhulumende usecele amanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezinhlanu ngokudla ngesikhathi leMelika lisithi selidingele usizo olufanayo elizweni kusukela kunyanga ezayo kusiya ngombimbitho. Umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, utshele uSthandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi ngempela indlala ibhahile ikakhulu emaphandleni.
Abantu bayalamba kakhulukazi ikakhulu sikhangele ukuthi isizini ka-2018 to 2019 ibingahle, izulu kalinanga kuhle, abantu abazuzanga lutho ezilimo. Iningi labantu ikakhulu emakhaya abaphila ngokulima bayalamba uhlangane lokuthi umumbu akade besenelisa ukuthi bawuthenge kubo DMD ukhwele ngentengo yesabekayo. Isaka lomumbu $50,000 belikhosta $37, ngathi seli-$107. So konke khonokho kuveza ukuthi indlala ezizaqhubeka iyaqhubeka isenzakala ngokubana lalabo kade belokuyimadlana okuyathenga kabasenelisi. So abantu hayi bayalamba ngaphandle kwabantu kuphela, konke lezifuyo zizaphela ngoba kulamanzi, akulamanzi lapho ezinganatha khona. So indlala ibhahile both for abantu lezinyamazana.
Khona ukudla lokhu okuvela kunhlanganiso ezinjenge World Food Program, liyake likubone kusaviwa kuhle yini bekuthola abakudingayo?
Sibone ngani kulokuphana kuhle ngokubana balandela lokho okuyabe kuvunyelwane e-community. Kungahlupha ekuthini abantu abangeniswayo kulelo hlelo kuyabe kusetshenziswa criteria bani phansi khonapha emakhaya, ngobana amanye ama-criteria, enye i-criteria iqina isisenza labanye abangenelisiyo behluleke ukuthi bathole lokhu kudla. Uzwe mhlawumbe sokuthiwa umuntu nxa elabantwana abasebenzayo akumelanga aphiwe, kungazange kwakhangelwa yini ukuthi labo bantwana ukuthi abasebenza bayenelisa yini ukugcina abazali kumbe imuli zabo. Uzwe kuthiwa abantu abalabantwana abangaphandle kwelizwe, kungaba seGoli kumbe eMelika, uzwe kuthiwa labo akumelanga bephiwe ukudla. So kugcina sokudala lodwethu emakhaya, inzondane enkulu kakhulu ngokuba nabantu benakala ukuthi kube lokuthengisana or some sort. So kulo hlupho olukhulu kakhulu, kodwa bona balandela izinqumo eziyabe zifakiwe emakhaya. Azake sibone bona kuyiba benza inketha bejazi.
Alo-ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga Studio 7 eselubhani. Kusenjalo, uhlangothi lukahulumende weleMelika oluphathisa amanye amazwe lwe-United States Agency for International Development lwazise ukuba solubeka eceleni izigidi ezingamachumi amane lanhlanu zamadola i-$45 million yokuphathisa ukuthengela abantu phose inkulungwane ezingamakhulu amane basemaphandleni eZimbabwe. Lolu ncedo olukhangelelwe ukuphiwa abantu lonyaka kuze kuyefika isivuno somnyaka ozayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Kulabanye abantu abathi uhulumende usebenzisa imali eningi kakhulu ekwelapheni owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe osehlale esibhedlela kwele Singapore phose inyanga ezine selatshwa umkhuhlane ongaziwayo. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
Kulabanye njalo abantu abathi kulilungelo likaMgabe ukuthi ayekwelatshwa emazweni njengoba wayengumongameli welizwe leZimbabwe. Abangasekeli lokhu bathi kumele uMgabe ayelatshwe eZimbabwe njengomuntu wonke obhekane lobuzima elizweni. Bacabangela ukuthi uhulumende usebenzisa imali eningi ukwelapha uMugabe. Omunye wacabanga lokhu nguNkosazana Pretty Mpofu, isakamuzi sakoBulawayo.
Ngibona ngantha ukuba kwakhe khona ngale ngezinye futhi imali eziphumayo elizweni siyalatshwa. Engingafanisela ngithi kuyafana nalo kuka-Vice President, laye sokunezinyanga eziningi siyalatshwa emazweni. Nenye imali yesteti yena leyana kumele ukuthi ngabe iyasincedisa kodwa iyaphuma, bayaphuma besiyalatshwa ngayo kwamanye amazwe. Thina ngapha ezibhedlela kusala kungala mithi, kungala lutho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Phesi Mcijo okunhlanganiso yabantu abathenga bethengisa impahla e-Streetwise Informal Traders Association.
Ezempilakahle ikulelela kithi azilungiswanga kahle, yikho kumenza agcine sehlale okwesikhathi eside kangaka. Njalo khonokho kuyenza ukuthi imali okufanele ukuthi nga iyalungisisa ezempilakahle ezweni ingatholakali, ngoba uzathola ukuthi yena emunye enjalo sebenzisa izigidi eziningi. Okuyukuthi sokutitsha ukuthi yena nguyena yedwa okhathalelwayo, iningi uZulu akasatholi ncedo olufanele ukuthi ngawe uyalithola ngemali yona leyo. Ngoba ungakhangela imali ye-tax yona leyo kumele ukuthi ngayisebenza kwezempilakahle kuyo wonke umuntu. Namhlanje nje besikomnye umhlangano kukhulunywa ngokuthi yonelela kithi ilizwe lile lama-ambulensi kuphela ayi-282. Okuyukuthi imali zonke zonezo ezithathwa zisiya kwelathisa abanye ngaphandle kwelizwe, kwaqela yena wayengumongameli weleli lizwe, kumele ukuthi nazi yasiza kuthengwa ama-ambulensi.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF wakhe wamela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende uthi uMugabe ulelungelo lokwelatshwa eSingapore lakwamanye amazwe.
Umuntu obengumongameli ulamalungelo akhe awatholayo noma esephumile. Njalo ubuntu bethu vele abuvumi ukuthi kona sicothwe izinto enjalo. Umuntu omdala nxa ethe wehlelwa yiugula ebese siyakhangela lapha abezele khangelwa khona. Yibili ngethi nasesilahle ubuntu, yonke into vele sesibonile. Sigcwele ngenzondo nolaka, sesichothelwa nje noma yini. Ngiyambona ukuthi kule nto embi kubona uhulumende okhona kathesi agcine uformer president wabo. Kukuyo into vele eyenzeka amazwe wonke. Imali siyayibona but singakhangela imali ukudlula impilo yomuntu. Njalo singabi ngonkulunkulu ngoba uSatan asefake umgoqo womuntu ukuthi hayi umuntu sekumele ngokwaseleminyaka ethize akusamelanga ayelatshwe, sekumele aphongekekelwa afe.
Umnumzana George Charamba owayesikhulumeli sikaMgabe engakasuswa esikhundleni wako wabika ukuthi uMgabe uhlutshwa ngamehlo. Akwaziwa okwamanje ukuthi uhlutshwa yini. Udokotela ozimele yedwa u-Elopis Banda uthi minengi imikhuhlane ehlupha abantu asebekhulile abanjengoMgabe oseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisificamunomunye lane 94.
Umuntu osekhulile imikhuhlane iba minengi ngoba izitho ziningi kuqalisa kule izitho ezinjengezandla, isifuba, ingqondo. Njalo umuntu nxa wesekhulile kuyavama ukuthi bebe le mikhuhlane yemvukuzane. Kungabe ukuthi umuntu esehlale inyanga ezine esesibhedlela, kuvame ukuthi ngabantu abangabe bele mikhuhlane yemastroke, yiyo ehlalisa umuntu esikhathi eside esibhedlela. Imikhuhlane enjengeye imvukuzane le ngikhulume ngayo la iyahlalisa umuntu esikhathi eside esibhedlela. Eminye imikhuhlane uyangena uphuma ungena uphuma ungahlalisa isikhathi eside esingako.
UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi odokotela bakaMgabe bathi usengcono njalo uhulumende uzaqhubeka emnika konke akufisayo. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loCharamba oseyisikhulumeli sikaMnangagwa. UMugabe wahluthunelwa umbuso libutho ngomnyaka ka-2017 lincedisana loMnangagwa, ibandla leZANU-PF, uZulu ledala lephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs. Kunjalo nje uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi odokotela abahlola umsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga sebeqalisile ukuhlolisisa okumhluphayo, ngakho ke usezaqala ukuthola amaphilisi afaneleyo. uMnangagwa osanda ethula umbiko lo uthi uChiwenga uzwa ngcono emzimbeni okwamanje ngoba konke obekungafanelanga akwenze sokuyekethisiwe kancane ngodokotela abadabuka eZimbabwe, eChina lakwele South Africa.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-D-Connection ngo-8 ntambama. Namhla siqoxa labasakhulayo ngokwenzakala eZimbabwe selokhu kwangena uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa nyakenye. Uhulumende kaMnangagwa angathuthukisa abatsha na? Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezo lokuWhatsApp kunombolo zethi +1202 465 0318. Lingaxhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Zulukandaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye bye.
Okay, sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana okuphakathi kwelemelika lele China kwezokuthengiselana lwemithelo okumele ihlawulwe impahla nxa zingena emazweni womabili sokuphambanisa umsebenzi emkambo wemali emhlabeni jikelele ikakhulu kuzwekazi le-Asia. Inhloko kahulumende yakwele Pakistan u-Imran Khan ufunga ukuba uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuthi isabelo seKashmir singabuyele embusweni wele China, wele India. UKhan uthi uzakwenza lolu daba emhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Security Council. Lanxa kulomthetho owalela abantu ukuthi basebenzise imali yakwamanye amazwe, amabhizimusi amaningi elokhu esamukela idola leMelika, amaranda kwele South Africa, kwesinye isikhathi lamapula eBotswana. Osomabhizimusi abaningi bathi kuzaba nzima ukusebenzisa idola leZimbabwe ngoba besehluleka ukuthenga impahla ngalo phandle kwelizwe. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU uMnumzana Ambrose Sibindi uthi ngabe uhulumende uyayekela abantu baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Ngananzelela kathesi uminista owezimali uMthule ekhulume ekucineni ucine senikiliwe yokuthi hhayi abanye labo belihlenga ifuyeli nge-forex ingayitesa and khuluma sokula magalaji yathe sikobulawayo asethengisa nge-forex. So kusekugcineni ukuthi laye uMthule uyakunanzelela ukuthi into leyo ukuthi uvale i-forex ayisebenzi. Kodwa isesikhale ezomnotho vele ukuthi kuthiwe abantu basebenzise i-RTGS kumbe lama-bond notes abavela abantu akubancedisa. Ngani sisho njalo? Kule ngozi yokuthi abantu labana bayaretha and kuthiwa abarethe nge-interbank rate. But iqiniso bayaretha abantu ukuthi kathi imprize 100 lamin retha nge-rate yomkambo wokunyami i-black market. Ngoba kwenzayo. So iqinisweni ukuthi but uhlubo olukwazinzala lokho uzathola ukuthi iholo zabantu, ama-salaries abantu ami ndawonye. Kathi sikhuluma kanje izesa sikhwezile. Kodwa imiholo yabantu injani ayikhwelanga. So-ke kuyatshengisa ukuthi ngasikhuma umnetho welizwe vele awusekho. Njalo vele umnetho welizwe awuzulunge ngoba sikhuluma kade silizwe leZimbabwe aliproduce lutho, amafelika avalile.
Edolobheni le-Victoria Falls uhulumende wavumela amahhotela labanye abasebenza imisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe ukuthi bahlawulise ngedola leMelika. Ukhansila wedolobho leli uMnumzana Ephias Mambume uthi umthetho wokungasebenzisi imali yakwamanye amazwe usubangele udubo kuzethekeleli ezivela kwamanye amazwe.
Bakhona abanye abaloke besebenzisa i-US dollar because amangamavi i-US dollar yimali eqinileyo, yimali ethengayo, yimali elamandla and there's no way we can wish it away. So uzathola ukuthi ekukhaliseni kokuphuma kwe-statutory instrument 142 a lot of people ba withdraw ukusebenzisa i-US dollar but okwakhathesi ungangena kwamanye ama-shops in fact amaningi okungasoma shop lana amakhulu sebethatha iUS dollar bathatha iUS dollar baphinde bekunike ireceipt ebhalwe in Zim dollars futhi ukuthi iUS dollars bayifuna but government yeZimbabwe ukuthi abantu besebenzise iUS dollar.
Sibuze uMambume ukuthi kanti vele izethekeli zihlawula ngani edolobheni leli njalo udubo lwemali lolu alucini luxotsha izethekeleli na?
Ubuze umbuzo omuhle kakhulu. Yikho kutshengisa ukuthi umthetho lo wafakwa ngabantu abangacabangiyo. Because according to Statutory Instrument 142, ama-tourists and everybody else in Zimbabwe kufuze betrade kumbe betransact kumbe bethenge ngemali eyeZimbabwe which is Zimbabwean dollars or RTGS. Kodwa imali yona leyo kayikho. Ukuze uthole $5 bond esandleni kunzima ukuthi uyibone. So ngiyamangala ukuthi government le yi-government enjani ethi yona imali ethengayo kumbe imali esetshenziswayo yileyi kodwa imali yakho ingekho. So ama-tourists athwele nzima. Yikho ama-companies have actually decided to say okay fine, sesiphonga ukuthatha i-US dollar yangkhona yena leyo directly from our clients.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Richard Mahomva uthi kuzaba nzima ukusebenzisa idola leZimbabwe ngoba lingatholakali lula. Simbuze ukuthi kungaba kuliqiniso na ukuthi bakhona abalokhu besebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Aliqiniso ngoba ungahamba endaweni ezinjengaseplumtree ngale uyathola ukuthi abantu balokhu besebenzisa amarand lamapula ikakhulu eplumtree lasenasingeni. Ikakhulu eplumtree ngolokhu kuyathengisa ukuthi uzulu abanye kwezinye indawo ezisemaphandleni awukamukeleki njalo kwenza ukuthi laba abafola imali efaele amabhondi abafana lamatisha lamanye amasevu 70 ukuthi etholakale impilo yabo ingekho lula kulezo ndawo. Yikho-ke kuliqiniso ukuthi into eyenzakalayo.
Ezinye ingcwethi kwezenotho zithi nxa ilizwe lingela mafekitali alungisa impahla lokunye okuthengiselwa amanye amazwe kuzahlala kusiba nzima ukuthola idola leMelika okuzenza umnotho uqhubeke usiya nganxele. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa abakobulawayo bakhala ngokuphuza kokuqutshwa komsebenzi wokwakhiwa kwendawo esilindo samabhasi lamavinkili eGodini Mall. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Abathengi labathengisela eGodini kobulawayo bathi sokubaphuzele ukuqutshwa komsebenzi wokwakhiwa kwendawo zokuthengisela bekhala njalo ngokuqonga kwenhlawulo zencwadi ezibavumela ukuthi bathengise ngokusemthethweni ezamalayisensi. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abantu abalandawo esuthisayo ukuthi basebenze.
IBulawayo City Council iqine ukunika abantu amabhasi ngo-2016 and amabhasi angikhona ngamabhasi adwetshwe phansi kalungelanga kahle ukuthi kusetshenzwe ngoba nxa izulu lisina kumbe nxa kutshisa kumbe kugodola abantu basebenza nzima. So far ikwenzile futhi njalo ngemva kokuvala eGodini Mall lapho yenze into efanayo. Abantu abakhelwanga indawo ezifanele zokusebenzela kodwa-ke badetshwele nje phansi ukuthi basebenze so thina asuthiseki ngokwenza lokho.
Umnumzana John Moyo, omunye wabaphila ngokuthengisa, uthi impilo isinzima ngemva kokumiswa ukusebenzela eGodini ngokusungulwa komsebenzi wokwakha imolo.
Thina singamavenda kade sathengisa eGodini sisiba siqeda isikolo yazake sisebenze sisuke lapha sisetha emapasejini lapho okuhamba khona abantu izitendi lapho asezaphela loko kwavala igodi akusela lapho esingaya khona ngoba idorobho walina nabongi.
Umnumzana Shepherd Shoko ukhala ngokuthi abakuthengisayo okunye ikhansila ilancwadi ezikuvumela ukuthi kuthengiswe emgwaqweni.
Thina okwethu lokhu esikuthengisayo kanje lokhu akuvunyelwa li City Council, akulama ukuthi abalayisensi zokuthengisa lokho noma ufuna ilayisensi yangona kwakuniki. So thina siyabonga ukuyenza ngoba ikusiphilisa but into engiyibonayo kathesi kukhanya ngathi sekungcono mbijana ukuthi City Council kayisenze tactics kakhulu njengelokana kade yenza olalo kathesi abonge sebedlula kathi bayasitshela kuphela kuthi lingathengisi ngonapo lingathengisi but hayi ukuthi wasithathile kawasasithathile.
Omunye wabathengisayo umnumzana Sean Joe uthi kulezi nsuku ikhansili ibadedele mhlawumbe bayananzelela ukuthi abantu baphila nzima.
Sibonge, siyabonga ikhansili eBulawayo
these days singathi amalanga la vele bayabona situation yabantu so ukuhlupa abantu hayi these days kulutshwana eyovulawayo vele it's well done bayabona ukuthi abantu bayahlupheka so akuhlupha abantu vele broken pavement vele siyabe sinengisa khonapho vele but into vele ekhona yegovernment ukuthi ilungise icurrent.
Imbuzo ethunyelwe ikampani elomsebenzi wokwakha eGodini Mall eTerracotta ilokhe ingaphendulwanga. Njalo imizamo yokuxhumana lomansipala wakobulawayo yehlule bethi imbuzo izaphendulwa ngolunye usuku. Abaphila ngokuthengisa abakobulawayo abasebenzela ezitaladeni kanye lendaweni ezingekho emthethweni bathi kunzima ukuthi bathole incwadi eziqondileyo ezokuthengisa kanye lendawo ezivunyelweyo. Bathi lokhe kwavalwa egodini sokunzima ukusebenza ngoba le kansili iyabe ibathwalele ubhulo loba kulezi nsuku kungani kungcono bethi mhlawumbe ikansili iyananzelela ukuthi uZulu uphila nzima kungakho ebadedele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane kwele South Africa unkosikazi Khumbutso Ntshaveni usechaze abakwanye amazwe abathengisa impahla eJohannesburg abatshaye amapholisa ngeviki ephelileyo njengamalwayi cacha kumbe ama-terrorist. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Ekhuluma labezindaba ngemva kokwethekelela izitolo zabakwamanye amazwe enzekini eJohannesburg, unkosikazi Ntshaveni uthe ukuhlaselwa kwamapholisa yimisebenzi yabomalwe cacha okuyinto uhulumende angasoka vume yenzeke futhi.
When you attack the police, you are attacking a state. And what do you call an attack on the state?
No, we an attack on the state is terrorism. And we should not shy away of that. It cannot be too strong. Actually, it's a very mild way. It's a very uhulumende yimisebenzi yamalwe cacha. Akufuzanga sizisole ngokutsho njalo. Lakhona sisebenzise ibala elingcono kakhulu bekufuze sisebenzise amagama aqatha.
Ntshaveni uthi ugatsha lwakhe seluphakathi kokufuqa ukuthi idale labaphathi ntambo lethule umthetho ozokanqabela abakwamanye amazwe ukuqhuba amabhizimusi athize. Uthe bafuna lawo mabhizimusi enziwe izizalwane zakwele South Africa. Unkosikazi Ntshaveni uthi uzibonele ngawakhe impahla ezenziwe ngokungekho emthethweni zangeniswa elizweni ngohlu. Uthuthole njalo ukuthi amabhizimusi abakwamanye amazwe lawa amancane aqatshe izizalwane zakwamanye amazwe hatshi ezakwele South Africa. Usefuna-ke ukuthi bonke abakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi babhalise ukuze kwenqatshelwe ukusebenza kwalabo abangela mvume yokuqhuba amabhizimusi loba ukuba selizweni.
We're not saying foreign nationals must not do business in South Africa. We're saying they should be preserved for South Africans because
as teacher, what abakwamanye amazwe bengaqhubi amabhizimusi kwele South Africa kodwa sithi kufanele kube lamabhizimusi amancane enziwa yizizalwane zakwele South Africa kuphela. Amabhizimusi amancane ayinsika yenotho njalo yiwo adalela abantu bethu imisebenzi kodwa iningi labasebenza kuwo akusizo zizalwane zakwele South Africa.
Umgcini ehlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi inkulumo kamphathi ntambo le iyingozi enkulu kakhulu.
Leyo nkulumo leyo iyona inhlobo yenkulumo ebhebhethekisa ukulwiswa kwabantu bokuza lapha eSouth Africa ngoba iyenze kubukeke sengathi abantu laba abasebenza kumabhizinisi amancane ngabantu abalapha elizweni ngokungekho emthethweni kanti futhi njalo abanamabhizinisi angekho emthethweni kanti akulona iqiniso lelo. Kubalulekile ukuthi ikhuzwe ukuze singatholi abantu abokuza sebeliswa ngezizalwane zalapha eSouth Africa.
Umgcini ihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kuyingozi ukuthi kuhle kuthiwe ngabakwamanye amazwe abatshaya amapholisa kungakabi lobufakazi.
Edorobheni laseGoli kakhulu kule ndawo lapho kwenzakale khona kulama-cameras. Thina sekutshoyo ukuthi amapholisa kumele ahlolisise kahle lawo ma-cameras abambe labo abenze lokhu loba labo bantu bangizalwane ze-South Africa loba izizalwane ezibuya kwamanye amazwe ngoba lokho yibugebengu.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.